into enseng esi ubukayo leyo ukuthi United States eyaziwa nge technology ngolwazi isi bona kuqathikile ukuthi layo ivuselele ubudlelwane bayo neAfrica. Uthe kuzaba imali ezangena ukuthi kuvuswe economy emazweni eAfrica. Lokho yinto enhle engaletha imisebenzi eAfrica ngoba iUS ithenga izinto eziningi ezivela endaweni ezijine zomhlaba. Abanye babuzile njalo ukuthi ingani engasoze ifike eNigeria leSouth Africa. Ngoba eNigeria leSouth Africa zaziwa ukuthi abantu abaningi vele baseNigeria over 200 million people. Ukuthi South Africa layo iyaziwa njengelizwe elethe economy umkhonomi ome ngendlela engcono okwedlula amanye amazwe aseAfrica.
Mhm. Kodwa ke siyabona ke nare ukuthi eZimbabwe ke kagcobi khona ngale lo nkosikazi Jill Biden la kazange ahambe vele singathi siphatha amandla zakwalwemele kagcobi kambe ubona ngazani kuyanceda yini khonokho?
Kulusizi ukuthi isiphathamandla ze-America asifikwe lakithi eZimbabwe ngenxa yobudlelwano obukhona phakathi kweZimbabwe le-America. Siyazi ukuthi i-America yilokhu isithi amalungelo oluntu kahlonitshwa kweZimbabwe okwenza ukuthi nxa lokho kungalungiswanga kwelakithi kungalungiswanga indaba zobugwelegwele i-corruption kungalungiswanga indawo zokhetho oluhle abanizizukulwane zeZimbabwe zikhululeke labo babona ngani ngeke basebenzelana lo hulumende ka Mr. Mnangagwa.
Kodwa kuyanceda yini kumbe ngayo imelika
yangena ke lokho kusibisele emuva ngoba kunje nje kulabantwana abaningi abavela eZimbabwe ababuya befunda lapha eAmerica babefisa ukuthi lolo lwazi bebuye lalo ekhaya. Kuthi ukuthi sokunjalo amakhampani abangasebenzela amanye abona iZimbabwe ingasolizwe elihle lokuhamba besebenza khona ngenxa yokuthi kabathembi indlela okusetshenzwa ngayo indaba zemali ukuthi imali yabo lokhu ijintshwa-jintshwa lokuthi emthethwandabeni amalungelo abantu njalo amalungelo amankampani kahlonitshwa.
Ye, siyabona njalo ele China lele Russia lawo ayenza okufanayo ukuthi babe sithekelela kuzwekazi le-Africa kambe singathi sokuyi-scramble for Africa part 2 na.
Ye, kukhanya i-Africa inezinto ezinhle ama-minerals okumbiwayo you know o platinum igolide konke o lithium so amazwe wonke akhanye gijimela eAfrica laba abanye bathi hayi asandaba lokuthi abantu bakhangelela njani asandaba lokuthi lana abakhokheli kwesinye isikhathi likhanya lithatha amantshontsho khonapho thina sizasebenzela nani kodwa amanye amazwe athi hayi kumele nxa sizasebenzelana nani lihloniphe abantu izizukulwane zenu zeZimbabwe.